Hayi, ngiyabonga umbuzo wakho omuhle kangaka. Indaba nani, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Engicela ukuzulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi, kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla.
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka-2023 lapho esesiyabuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivala sokuchasisa ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebo naye ukhona sibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuzulu, njalo uzulu laye kuyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo eThetgodi, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiseli bayarejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khona sokhonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani ihamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda ekareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebizo, ibandla le-MDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meli yezwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu Advocate Tsamiza, hayi. Ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu, ubaba umuyi udokotela uTswangira wayenguye upresident wethu esaphila. Kwavunyelwana kuCongress ye-MDC ukuthi ngo-2014 kakuhanjwe phandle kuZulu, kuyebanjwana phandle bonke abalembono yenguquko. Sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu, i-big tent ngesikhiwa, senza njalo. Sithi sesiyimuzi lo omkhulu onjengowesithenjini, bese sisiba amabandla abona bona singaphathisane ekukhipheni laba bahuquluzi, bese sibambana. Yikho ukuzalwa kwe-alliance. Sengitsho njalo, kanti ibizwe esilitshintsha yiliphi? Nalokhu engazalwayo mnathi kokukhola kwangina amanye amadrinki atshiyeneyo, ozibani ozibani ozibani, ofanta opepsi obani bani. Anzange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lana esembodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku leyaso yethu. Nxa ibizwe naleli elithi MDC Alliance kumele litshintshe, uZulu uzasitshele ukukwenza.